sicabanga ukuthi akula good intention entweni le ayiyenzayo. Cabanga ukuthi kukhona ubuthakathi thize abenzayo kumbe angabo. Ikakhulu sinanzelela ukuthi kuvikele iphelileyo ubese yarare ethethela waze wakhipha izicathulo khona le. Wombuyane yani usebuyile futhi namuhla sokugeziswa isithombe sikankomo ukuthi yena abuye ukuthi kutheni kanti imali yokulungisa izithombe indaba beyithola kodwa yokulungisa imigwaqo leyokulungisa izibhedlela lokunye okuqakathekileyo empilweni zabantu wayengatholakali simangaliswa hayi ukuthi kule moto eziyi-6 kuphela ezamapholisa kubulawayo province kodwa uhulumende lezanu PF bale moto eziningi kakhulu abazidlalisa
siyabona abanye abakumsebenzi wokuzithokozisa lokuzilibazisa bayamncoma umongameli Mnangagwa besithi uyathuthukisa ezemidlalo ukubona njani wena lokho
hayi mina kangivumelani lawo lowo mbono okuthi uyathuthukisa ngoba nxa kukuthi uyathuthukisa ezemidlalo lokunye okuqondane lalokho kungani eZimbabwe sile TV station eyodwa abantu laba abakhulumayo ngiyakhola ukuthi abalayo i-choice ngoba vele akula choice sile TV station eyi-1 ama-activities malutshwane amankampani amakhulu amaningi awasafani so yena njengobaba upresident Mnangagwa njengobaba vele i-responsibility yakhe ukuthi acreate imisebenzi anakekele izibhedlela lokunye kodwa yena uyafuna ukuthi angayenza into encane abongwe ezifuye njela abantu ifavor khona kungiyo umsebenzi wakhe
ngokubona kwakho ubona ngani uMnangagwa engaba esekhankasela na ukhetho ngokwenza lokhu akwenzileyo
yes uyakwazi ukuthi uvele imizamo yakhe ngeyani nxa nje la njengawe njengobana uyintatheli zindaba nje ngiyakhola ukuthi uyakwazi futhi wakwahlangana lakho amalunga amakhulu awezanu PF Politic Bureau manengabi ayetshela abantu etshela umphakathi ukuthi bona sebaqalisa ukulungiselela 2023 khonapho kwakungu-2018 sisanda kuqeda ukhetho bahle bathi sebelungiselela 2023 so akusimangalisi ukuthi imizamo yonke le ibe yimizamo yokuthi ufuna ukuthola amavoti ngo-2023